Lokhu kuphume ngesikhathi kunanzwa ilanga lokukhuthaza abantu ukuthi bahlalisane ongelamzondano ele International Day for Countering Hate Speech. Umnumzana Kabo Morayeng, umphathintambo obona ngendaba ezenzakala ku-ofisi lomongameli weBotswana, uthi kuqakathekile ukuthi abantu bakhulumisane ngokuhloniphana, hatshi ukubizana ngamagama.
All of us here, we do not invite to the official race or the other race.
Sonke lapha asizange sikhethe ukuthi sizalelwe ngaphi. Abanye ngabakwena, abanye bazalelwa eZimbabwe, kukanti abanye ngabeGhana, njalo njalo. Bese ke libabiza amagwerekwere. Akulunganga, kumele lento iphele.
AbeZimbabwe leBotswana njengezinye izizalwane zokuza zijayele ukubizwa njalo nje ngamabizo angalunganga, okunye kungathi kusoma. UMorayeng uthi udlakela lokuqalwa ngamazwi akhulunywa engathi uyasonywa. Lokhu kusekelwe ngummeli wenhlanganiso yamazwe omanyana omhlaba e-United Nations, uMnumzana Ziya Chaudhry. UChaudhry uthi amazwi enzondana aqhamuka lapho amathuba emsebenzi esilela, kumbe kulokudala amacala amaningi phezu kwezinye izizathu.
When you have an economic downturn, when you have an increase in crime, when you have an election coming up,
uma kulokhu kugudeka kwesimo somnotho, ukudalwa kwamacala, kume ngesikhathi sokuthethwa kunikeza inkundla yokuthi abantu bathethisane.
UMnumzana Ntokozo Thebe, isizalwane seZimbabwe ehlala eHebron, uthi ngokunanzelela kwakhe ukuthi abantu abasebenzisa amazwi ale nzondo afana lokuthi ngamakwerekwere ngabantu abangafundanga.
Ya, mina into esengayinanzelelayo, people ababiza abantu ukuthi foreigners or abathanda ukubiza abantu ukuthi makwerekwere are these people abangafundanga, abangela ukuthi people without an occupation. Abantu abafundileyo kahle kahle most of the time. Khona lokho kwizinto velapha landapha lakho.
Kodwa uThebe uthi amazwi kamphathintambo Morayeng kasoke aphathisa kangako ekuzameni ukwehlisa isimo sokusebenzisa amazwi angaqondanga.
Manje inkinga ekhona vele ngakulalezi ezingafundanga kuyahlupha. Ngazi umtele namuhla sasiyavuke kwenye. Anto nti vele kunzima to control such a thing. Esikubongelayo kuphela ukuthi abatswana abayibo abaphethe umthetho phezulu bayasicabangela bathi.
Abokuza abagoqela abeZimbabwe basithola bethwele nzima kakhulu labo abahleli kwele-South Africa lapho lenzondano ebhekiswe kwizizalwane zakwamanye amazwe. UMnumzana Nqabutho Mabhena, umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi kuhle okwenziwa ngeleBotswana uzama ukukhuza.
Kuqakathekile kithi kakhulu lokho ngoba esikunanzeleleyo isikhathi esiningi ukuthi inzondano iqala elimini ekukhulumeni, ukuthi abantu bengakhuluma kabi ngabantu bababize ngamagama osokulandela ukuthi bahlasele abantu. Sikubona ngani le linyathelo eliqondileyo elenziwe nguMinister of State in the President's office.
Ilanga le-International Day on Countering Hate Speech laphawulwa inhlanganiso ye-United Nations ngomnyaka ka-2019 kulokunanzelela ukuthi kulenzondo eningi eqongayo ikakhulu ngomhlobo ngomhlobo. Leli langa linazwa umhlaba wonke jikelele mhla ka-18 kuNhlangula. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngiseHebron kwele-Botswana.